batshela abantu amanga ukuthi ama sanction abizwa ngama opposition political parties kakhulu iMDC isathungamela ngubaba uTsvangirai okwakhathesi bayaqamba amanga njalo bathi CCC yiyo ebiza ama sanction mahlabe zulu liyakwazi ubaba okuthiwa ngoEdison Zobho waye yispokesperson yePatriotic Front wagcina ekhuluma esemeleli izanu ngokwayo ngo-1978 esithi amazwe angananzi amalungelo abantu abhidlisa abantu abatshaya omama atshontshayo ale corruption kakhulu lawa angalandeli iconstitution abamathi ngama-rogue state akufanele ukuthi bafakelwe ama-sanction yikho ke siyamangala namhla ukuthi izanu siphika singanayazi kanti bona yibo ababezwanana lamakhiwa eBritain ngesikhathi saleso yikho baze babawinisa ngo-1980 babengabangani bamakhiwa ubaba uMtshwanga laye ngo-2017 waphuma mhlophe etshela umgabe esithi engacatshi ngama-sanction uma umgabe engazi ukulungisa into zama-sanction kachiye ubupresident namhla siyamangala ukuthi nguye njalo uMtshwanga sehlabela nsuku zonke esithi ama-sanction abulala ilizwe basebeswele ukuthi bangabusa njani sekhohliwe ukuthi kulama-video i-video yakhe ephuma mhlophe esithi uma siwehlulekile ukubhidliza ama-sanction noma ukulwa nama-sanction chiya umbuso utshiyele abafana abancinyane konke lokhu kuyabambana le philosophy le system yezanu lokukhuluma kwezanu ngoba izanu yisystem kaso umuntu oyedwa ubaba uZobho uDr Zobho laye ngomnyaka ka-1978 kwagcizelela kakhulu esithi ama sanction afanele afakwele ama government lawo angalandeli i-democracy rogue government uMtshwanga laye waphinda wangena khona namhlanje mahlabe zulu sizama ukuthi njenge triple C simele uZulu into yama-sanction likwazi ukuthi yavela kuzanu izanu icatsha ngawo akula into enza ukuthi singaphumeleli ama-sanction athiwa abantu abalutshwane hambane tiyazwa libone ukuthi batshontsha njani i-gold lengoda esithi ngama-diamond yikho-ke lakhathesi ama-factory amaningi avaliwe baletha i-indigenization act ethi umuntu omnyama akathathe 51% abanikazi bathathe i-49% kwabhidliza umnotho lokho ngaphandle kwakho konke into yabhidliza umnotho yi-corruption yikho ke namhlanje sizacela ukuthi abafuna amavidiyo lawo akamtshwangwa lo baba uZobho basicontacte sibathumele bazibonele ukuthi zanu sicatshwa ngomunwe into yama-sanction yabo siyabonga amahlabezulu usilalela njalo lisisapota siyabonga